Disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 25 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumatshumi amahlanu lasithupha 56.
Uyakwazi ubana nxa kulento ayibonayo ayitshoyo naleyo kunambe kule corruption kumbe kulani nje ongabe kukhona, zikhona indlela ezokuphatha ngayo leyo nto.
Umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Shinki Munyeza uthi sesifikile isikhathi sokuthi uZulu azikhulule kuhulumende weZANU-PF omubi.
Babalise imachobana, babalisa impophoma, babalisa iluveve legwabalanda.
Udubo lwesihudo esiqhamuke kobulawayo kunsukwana ezedluleyo luvikwazo lunganeno. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumatshumi amahlanu lasithupha 56, ngoba phakathi kwabantu abahlolwe izolo akekho ofunyanwe elo mkhuhlane lo. Asebesindile bona balokhu bengamatshumi amabili lanhlanu kuthi asebefile labo balokhu bebane. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-345,561 njalo wahlasela abedlula i-5.5 million. Ezwekazi le-Afrika khona usuhlasele abedlula 107,000 njalo wabulala abaphezu kwe-3,200. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende uphakathi kokudingisisa udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bebandla le-MDC Alliance yabathathu. Ababalisa umeli weHarare West edale lephalamende uNkosazana Joana Mamombe, uSisilia Chimbiri kanye loNesai Marova. Kumbiko awethu leizolo ntambama, umnumzana Moyo uthe ukuhlukuluzwa kwabesifazana yinto abayisolayo kakhulu njalo abangeke bayivumela. Kodwa uthe bakhathazekile ngabantu abasola uhulumende weZANU-PF besithi nguye owathumba abathathu laba. Umoyo uthe uZulu laba kwamanye amazwe kumele babekezele bamelele ukuzaphuma kuphenyo olwenziwayo.
Yebo yebo yebo, mthokazi omuhle. Siyalincusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo 8 PM kusiya ku 9 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakalayo emazweni athiyeneyo okugoqela eZimbabwe ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze liyenelise ungena kuhlelo lolu ngocingo njengensukweni ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma studios. Loba kunjalo zilokandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami u Mike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo 8 ntambama.
Omunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Shinki Munyeza uyaqhubeka ngokuchothoza uhulumende weZANU-PF Esithi ugcwele ababusi abalochuku njalo uthi uZulu weZimbabwe kumele asukume azikhulule kulobu bubi. Umunyeza ongumfundisi uqale ukusola uhulumende ngenyanga edluleyo njalo ngesonto kutshumayelo yakhe. Uthe sesifikile isikhathi sokuthi uZulu evambane njalo ahlokome asuse uhulumende kaMnangagwa. Uthi uhulumende lo ubusa ngodlame njalo uthi ugcwele amasela lezikhohlakali esezibulele ilizwe. Ngokunjalo umunyeza uthi sesifikile isikhathi sokuthi uMnangagwa asuswe embusweni. Okumangalisayo yikuthi yena uMnangagwa kakamxotshi ekubeni ngumcebisi wakhe. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Into le ekhulunywayo uMshinki Myiza vele sonke siyakwazi ukuthi indaba okumele uZulu ayenze njalo siyakwazi sonke, but nxa isikhulunywa ngalaba abalwela uhulumende abafana labo Mshinki Myiza siyabe sesicabanga nje sesilemqondo omubili ukuthi baqinisile yini ukutsho kwabo kumbeni nje bazama ukulwela uhulumende ngokuthi kube lombono ukuthi mhlawumbe uhulumende usetshintshile izenzo zakhe ingani engazange abamba kumbe achaya kumbe wakuxotsha uMshinki Myiza. Ngoba sonke siyazi ukuthi uMshinki Myiza udla emganini kaMnangagwa njalo uhlala etafuleni eyodwa loMnangagwa. So ukumchothoza bemchiya nje ezambila hayi nje ayisonto esingamangala kumbe singatshona sidigizela ngayo. Ngoba siyakwazi ukuthi hayi zidala zombili laba ngabantu banye nje bahlala besidla bebonke nje lapha sebefuna ukusibamba amehlo nje nokufuna ukusithabisa ngamanga. Kodwa thina siyalazi iqiniso ukuthi hayi uMshinki Myiza uvele esebenzela uMnangagwa kanye nohulumeni.
Umunyeza ugcwele yonke indawo utshela yiloba ngubani olendlebe uthi uMnangagwa lohulumende wakhe ngabantu ababi, ngamatribalisi, ngabantu abakhohlakeleyo, ngabantu asebebulele umnotho welizwe, ngabantu abalochuku. Kungani engamxotshi emekela eqhubeka engumcebisi wakhe?
Sonke siyakwazi nje ukuthi uMnangagwa esingathi ngesilungu best go craft deception. Yikho nje bempha ibizo besithi ngu-crocodile. Mina ngombono wami nje ngibona ngani hayi iplan yakhe ekufuna ukuzama ukuthi atshengise ukuthi hayi yena uzimisele ukutshintsha njalo utshiyene lohulumente owayekhona owayekhokhelwa ngumgabe. Ngoba usebenza noShingi kathesi siShingi mayeze sephume sesithi hayi sechothoza uMnangagwa, uMnangagwa emchiye ngamxotshi. Siyakwazi sonke ukuthi hayi nxa uMnangagwa ezimisele sibili ukuthi usetshintshile kungasenani ukuthi kathi kuyini okwabangelayo ukuthi kuzobanjwa laba amantombazana ayemchothoza. Why kukhethwa abantu abachothozayo? Abanye bayabotshwa, abanye bayachaywa, abanye bayanyamalala, kodwa abanye bayachiywa behamba. Okutshengisa ukuthi hayi i-tactics yakhe le yokufuna ukudayilutha i-opinion yabantu yokuthi sicine sesicabanga ukuthi hayi mhlawumbe usetshintshile kumbe uhulumende lo mhlawumbe uzimisele ukuthi uZulu akhululeke amchothoze. Kodwa thina sikwazi ukuthi hayi ukukhululeka sibili kasikhulekanga ngoba singangena emgwaqweni kumbe sifuna ukujingisile siyachaywa, siyadutshulwa, osisi bethu labomama bayarechwa. Okutshengisayo ukuthi hayi bakhona abamele bekhulume kube sekusiba laba abangavunyelwayo ukukhuluma.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxe njalo lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma. Yena othi uMunyeza engaba esecothoza ibandla leZANU PF ngoba lokho abekuthola kungasekho.
Nxa ngikhangele umnumzana uMshinki Myiza ngibona ngantwa indoda eyahambayo esikolo yafunda. Ngakho ke uyakwazi ubana nxa kulento ayibonayo ayitsho yona leyo kunambe kule corruption kumbe kule tribalism kumbe kulani nje ongabe kukhona zikhona indlela ezokuphatha ngayo leyo nto kanti nxa ebona kulabantu abakorrupt kungani engahambi ayo faka ubufakazi bakhe kanti silabo zakhe silamapolisa njalo siyakwazi ukuba futhi lama anonymous nje ukuthi uyazibhalela incwadi yakho uyoyiposta kwabantu emapoliseni besale beyibala bese belandela umkhondo oyabubanike wona andiyabona nxa sikhuluma ngecorruption the reason why sisehluleka ukuthi sikubambe izinto lokhu kungenxa yokuthi kona akula muntu obuya egcikeni azofaka esingathi kona ilokozeni substantial evidence sibili ekuthi nangumuntu lowenze lokhu wenze lokhana into ebambekayo eyokuthi ona singagcina sesikwanisile ukuthi siprosecute lowo muntu pho inkulumo nje kuphela mina ngibona ngamta nje umuntu la yabe sezenzela okwakhe angabe elesifiso sokuthi akwenze njengalokho okuthoyo nxa kuyikuthi uhambe wathumayela amagama anjalo lo esithi kona abantu bavukela uhulumende lokhu ke yike sibuze ke sithi yi high treason usenzama ukubhutsha esizibeni esilengwenya ongayisiko okumele umuntu akwenze konoko uyakwazi ubana kona i democracy ithi yona nxa kuyikuthi kona umbuso othiza sawufuni siwususa ngama election hathi ngomvukela kumbe ngezimbi kumbe ngento ezifana lazo nalezo pho nxa yena sengumuntu osenza njalo ekhuluma njalo hayi ke umthetho sokumele uthi take its course udibane laye
umunyeza ngomuntu obonakala ngabantu abanengi njengomuntu osekela umbuso wezanu PF okwesikhathi eside abantu bambona ngalelo lihlo nxa esevukela ibandla lena sechothoza ekhuluma ngobubi bombuso wezanu PF akuvezi yini khona ukuthi ngempela kukhona okungahambi kuhle
sengahamba emhlanganweni eminingi yezanu PF angikhumbuli mina ngihlangana laye ubaba umnyezi so angikholwa ukuthi singambiza sithi ngumuntu osekela ibandla lezanu PF kodwa into esingayitsho yikuthi yilabo abama-businessmen abalutshwane ababe besidla ngebizo lezanu PF kodwa bengayisekeli njalo bengayincedisi ngalutho angikhumbuli mina ngitshelwa kumbe sibikela ukuthi hayi ubaba ushinya umnyezi sesincedise ngokungaka njengebandla lezanu PF so mina engibonayo okunye okumele abantu bakunazelele ungakuthi uyakudiga sibili ukuthi uyakudingisisa uzathola ukuthi engxenye mhlawumbe lindoda le isicasukile lapho ebesidla khona sokuvalekile
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF
umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele na ku Twitter bu VOA Ndebele saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme
isihuto esiqhamuke kobulawayo ngeviki edluleyo sibikwa singaba sesiphelile kulabantu abanengi ababikwa besiwe esibhedlela phezu kwesihuto lesi lanxa abomtholampilo bengasichasiselanga ukuthi udubo lolo lungaba luqale njani izakhamizi zithi zicabangela ukuthi impompi zamanzi zingaba zidubukile amanzi asehlangana lawalengcekeza yezambuzi uChris Gande weStudio 7 uxoxelo kansila kaWard 15 egoqela esiqongweni Old Luveve, New Luveve le Luveve Industries unkosazana Febi Msipha.
Kwakubile sengithi ngoba mpela ngihamba lani ngafika khona ngale mafayela kubo house number 970 labanye nje khona ngale ndiyeli bekhane livula sibini. Kusho ukuthi mina ngikucabane nabantu onke ngisho ukuthi hayi kwaba lifuzo ngoba kade singa okuyeni kwawo angilethinga yize la ake right hand of the sending ngesibili ake right.
Yona i-council likhulume layo yini ngodaba lona lona?
Ikhulumile ngoba besihlangene le-management it was on Friday. So nabo bathi ukubana hayi bayaqonisa kakhulu.
Unkosazana Febi Msipangu, kansela ka Ward 15 kwa Bulawayo. UChris Gande uphinde waxoxa njalo lomgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association nomnumzana Ambrose Sivindi. Yena othi sebecele iCouncil yakoBulawayo ukuthi iphenyelo ludaba.
Kuvelile ke ukuthi kulezinye izakhamisi ezifakileyo umbiko lapho kokuthi kule ndawo ezilohlupho babalise iMachobana, babalisa iMpophoma, babalisa iluveve legwabalanda lengxenye yelobhemula lapho abathi bona kukhanya kulezinye indawo kwana lamalokishi lapho kukhanya kulamanzi aphuma engcolile abathi bona kukhanya ngathi contaminated. Ngokunjalo ke bakhuluma izinto eziningi-ningi ukuthi labantu kukhanya ungathi kule ngozi yokuthi abantu sebegula lo mkhuhlane owesihudo. Ngokunjalo ke singeke njengoba kuyisinanzelo bekuyi-holiday lowo mbiko siwubambile sileqiniso lokuthi sifisa ukuthi i-City Council bakudingise lokho kwalesi sikhathi ngeke sathi ukuthi sibili kuyiswe yini isihudo kumbe lokuthi kambele amanzi acontaminated ngani, ngoba siyakukhola ukuthi lokho kusafanele kube le ndlela yokudingiswa singathi i-investigation kuphuma egcekeni. Kodwa ke siqiniseke ukuthi izakhamizi zikhalile, kwaba futhi lezinye izakhamizi ezikhalileyo kwenye indawo emahajula abanye baze bathatha amanzi akhona bayathumela ngamaglasi, bathatha amapisha bayathumela abantu bayabone amanzi labo ekhanya sibili ebomvu.
Wona umumo wamanzi unjani edolobheni lokwaBulawayo? Sizwa kuthiwa kwezinye izindawo izikotsho sezisoma.
Well, umumo wamanzi emzini wakoBulawayo kathe sawumhlanga. Njoba sengitshile ukuthi siyananzela iCouncil ukuthi iyavuma ukuthi emadamu ngala kufela amanzi, sebevala amanzi engxenye sathola kwezindawo kanye neviki. Lokho kuyasitshengisa ukuthi umumo wamanzi awumhlanga. Ngokunjalo ke abantu abaningi basuka bayehlasela bezama ukuthi bathatha amanzi kuma-bowls. Kule ngozi yokuthi abantu bangathatha kakhulu amanye ama-bowls, bayasitshela lapho abantu ukuthi amanzi akhona egcine sephuma kancane, amanye egcine engasaphumi, sokufanele abantu bake bame kancane kubaze bayathole. So kumumo wakhona unjalo, kodwa i-City Council siyananzela layo ukuthi iyazama ukuthi letha amabhawuza, kodwa kuliqiniso kwakhathesi ukuthi siyananzela amabhawuza ayakhulelwa ngabantu. Ngikhuluma kanje kathesi ngike ngadlula emagwegwe labana ngabona abantu belayinile. Kathesi ngasuka labana ngakhona ephumula ngithola abantu belayinile. La kwezinye indawo kulo munye ofaka iplatform lapho wathi emagwegwe abantu labo belayinile. Ngezinye indlela kutho ukuthi amabhawuza nxa i-council izama ukuthi inika abantu amanzi kuba nzima. So ke ngokunjalo umumo wamanzi kathesi awumhlanga, kodwa nxa esingakutsho ukuthi sigcwalisa ngalezi zakhamizi ukuthi la manzi amanye esiwathatha endaweni ezingaqedakali njengemthombo okuhle ukuthi singawanathi ngoba angamanzi engahlolwanga angasigulisa. Kuthi labo abagulayo abangabele esikhuthi njengoba abantu besitsho siyabaxwayisa ukuthi kungcono sulekusasa bavukele ema-clinics bayekhangela ukwenzela ukuthi bancediseke, ngoba ukuhlala kuphela ezindlini khuluma sezindlu sekwesinetho. So siyabacela bonke labo bantu ababona ngathi banjalo kumbe ngabantwana abagulayo abazala sibone into abantwana labo siyabahambisa ema-clinic kusasa lokho ukuthi bancediswe masinya. I-council layo nxa ukuthi kulo hlubo lwesihudo masinya ibone ukuthi ingancedisa njani izakhamizi ukuthi singumkhuhlane ongaqhubeka umemethe kusiya phambili.
Umnumzana Ambrose Sivindi ngomgcinisihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Zeli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umdlali weqembu leWange Football Club uKraven Banda ubotshiwe ngemva kokutholakala elempondo zendlovu. Iphephandaba leHerald lona lithi inani labantu asebebotshelwe ukwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus selisedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,682. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
salibonani Studio 7, salibonani basakaze, salibonani bantu bonke, bantu bakamlimo. Hayi kunzima sibili siyazama ukucatshela umkhuhlano nalo kodwa kunzima sibili akwazakala ukuthi senze. Kodwa silungini kuba lobunzima ngoba abantu bayathenga amanzi abanye sisebenzisa amamitha. Goli Zimbabwe konke kuyafana kodwa kona kuyinto okuza sigxabanisa thina sisodwa ngoba indlala izabulala abantu. Umkhuhlane lawo ubulala abantu, abantu kabasebenzi and then kuzaba nzima lokho kuyinto lokho impela. Sazi ukuthi senzeni kodwa hayi asibekezeleni kuzazenza ngoba hayi kunzima sibili ngoba amamitha emadorobheni wanzima ngoba le mitha ingapheli iphelile imali ithathe injengebulawayo. Mina ebulawayo into engizondisayo ukuthi umntana wami uthe yabhadala amagethi bamtshele ukuthi bazamvalela amagethi khonokho akuzonto enhle. Siyabonga Studio 7 nabantu bonke umhlaba wonke jikelele liphephe. Siyabonga.
Salibonani Hlobo lika Studio 7 bonke njabalalele ku Studio 7 na ngumama weKennel wethu. Ngithi hayi corona, hayi siyayibona sibili corona. Hayi thina ngapha indlala ngaseKennel wethu, hayi khulile sibili indlala. Abanye bayahola kodwa abanye abaholi. Abangaholiyo bayalamba sibili. Uhola abayihulufeni.
Siyacela nina siphathamana sezana uPF le. Alike liyekele engqondweni yempi. Liyekele engqondweni lezi ezingasebenziyo lezi. Manje abantu bayahlupheka bathwele nzima. Sithwele nzima egangeni siyahlupheka. Asisakwazi ukuthi siyenze njani. Egoli kunzima ngapha. Abantu bavalelwe ezindlini. Babayekela umkhuhlane. Kodwa lina lisayangisa, iyangisa abantu, liyangisa ilizwe, liyangisa isizwe. Lina bantu eseligugile li. Livuke lizwe ngopresident. Yeyo uhulumeni kaMnangagwa usebenza nzima. Yeyo uhulumeni kaMnangagwa uyazama. Yeyo uhulumeni kaMnangagwa is open for business. It's a new dispensation. Kambe ungathi new dispensation ihlazwe leli lilenze bampini. Lina vele liyayangisa ukugcina lina bantu bezana uPF. Yini elisifakela amehlo emazweni ngenxa yokuthi vele alicabangi. Angeke uthumbe abantu ngensuku zamanje. Angeke utshaye umfazi ngaliyandlela liyana. Bona nje abantu bamanye amazwe bathini nxa bebona ihlazwe lingingaleleli. Uqeda ukugijima futhi siyakhona ukuthi hey ufuna ukusizwa. Hey abantu bakho. UMnangagwa vele ngeqiniso akusho umuntu ongakhupha igama lokuthi ulabantu bakhe. Ngendlela ahlukumeza ngakhona abantu. Iqiniso lento yenziwa uMnangagwa ubuhlungu kakhulu. And uMnangagwa ngeqiniso kumele ayijele. Kumele abotshwe lo muntu lo. Kambe izinto ezinto ezingaka azenze ebantwini, azenze bafazini. Kambe uyakucabanga njani uma uhlukumeza umfazi ngaliyandlela? Kumbe uyabungazalanga wena, kumbe uyabungena mfazi.
Sawubona mlaleli nabalandeli beStudio 7. Lo okhulumayo uGatsheni, ngokuzalwa ngizalwa kogodlwayo mahlaba ithwale. Ngithanda nje ukudlulisa nje amazwi enduduzo mani emdenini lo engizokhuluma ngawo owaseGwanda okushone khona abantu abathathu emzini owodwa. Ayi ngizwe kungihlaba mani nami kusiba buhlungu. Umbuzo wambuso sithi kambe abantu siphila emhlabeni onjani onabantu abangela nembeza makuyukuthi la abantu bedliswe ipoison ngempela. Kambe wena njengoba usele uphila ufilani uthi unqobile, njengoba usinqobile yini osukuzuzile ngokulahleka kwemphefumulo yabantu labo? Ingabe insuku zabade kumele beziphile ezingezelelwe kuwe yini na? Hayi sihlobo zikaNkulunkulu, ake sibeni lo nembeza, ke sibeni lo sizi entweni masiyenza. Ke ucabangisise kahle into mawuthatha isinqumo uyenza, uzibuze kambe lento mayisenzeka emdenini wakho uzafila kanjani, yini ozayizwa, uzezwana ukuthi ungawuzukubuzwa yini? Hayi abantu ake sibe lomoya woxolo. Insuku zamanje kune corona, isikhathi sokuthi sidephunelane lokho okuncane okukhona. Kodwa mangabe senza isaba ukudla, ukudla okukhona endlini kungokukamakhelwana noma kuthiwe ngusibani bani, kodwa ngilambile. Hayi bantu bakithi ake libe lo nembeza abantu benkosi. Hayi ake kuchaye nje emuntwini mani, hayi kubuhlungu lokhu kududa emdenini.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Zingene kwezivela kwamanye amazwe. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Burundi ithi yoncintise kukhetho lukamongameli emele ibandla elibusayo. Umnumzana Evariste Ndayishimiye nguye onqobileyo. UNdayishimiye ungena esikhundleni esesitshiywa ngumnumzana Pierre Nkurunziza. Kodwa amabandla aphikisayo athi kube lokuqilibezela kulolu khetho. Kuvikwa sokufe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-COVID-19 kwele Mozambique. Abezempilakahle kulelozwe bathi umufi uvele minyaka yokuzalwa engamajumi amathathu. Abantu abalomkhuhlane lo eMozambique bedlula kancane amakhulu amabili 209. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump uthi umhlangano webandla lakhe lama-Republicans omkhulu wokulungiselela ukhetho owe-convention ulakho ukususwa eNorth Carolina uqhutshelwe kwenye indawo nxa usiba lukhulu waleso sabelo engala ukwesula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Umhlangano lo kumele wenziwe ngoncwabakazi kodwa ngenxa yemigoqo efakwe ngusibalukhulu wesabelo leso umnumzana Roy Cooper olilunga lebandla eliphikisayo lamademocrats. UTrump uthi amalunga ebandla lakhe amanengi kasoze enelise ukuphatheka kuwo. Umongameli Trump wazakala ngokukhuthaza ukuvulwa kwelizwe lakhe lanxa umkhuhlane we-coronavirus usabulala abantu ngobunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nocubungula ezombusazwe oyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Indaba yokuvulwa uTrump vele yiyo into ayithembileyo for icampaign yakhe ka-2020 and ama-state elokhu evaliwe kutsho ukuthi akakhona ukukampeyina ayenza amarali. Okwesibili umkhonomi ma ungahambi kahle uzokhombisa ukuthi umbuso wakhe sowehlulekile. So lana ngendaba ye-North Carolina yokuthi i-convention yama-Republican uzoyimuva ma bengakavuli yiku-threatena ngo uyazi ukuthi le convention usually iza nomnotho ku-state leso esiyabe siyiholdile and i-North Carolina iyawunida lo mnotho. So ulapha njengoba vele bebe ku-lockdown, so lapha uyathrethena and I think he two licensesayo maye negotiator uqala threatene vele abe sepholisa umoya afterwards. Njalo futhi kuyakhombisa ukuthi akalandaba nje le mpilo zabantu yena owakhugijimise i-image yakhe lokuthi ufuna ukuthi convention le kugcwala abantu khona kusazakala ukuthi i-lockdown le ithi kungabi labantu abaningi endaweni enye ngesikhathi sinye njengoba igciwane leli lilokhe liqhubeka li-infecta abantu.
Ingozi esasekhona iyalomkhuhlane singathi yena uTrump lama-Republicans kabayiboni bayitshaya ndiva benzani kahle kahle.
Bona injongo yabo nje ibhekane lezomnotho hhayi impilo zabantu. Whereas ama-Democrats on the other hand athi no, asibeni careful indlela esivula ngayo ama-states simeke sure ukuthi igciwane leli siyalicontaina lisoze li-spread ukwenzela ukuthi sistophe i-spread yegciwane. But ama-Republican babhekane le-election ezayo le eka-2020 presidential election and bazibona beluza bona if abantu bezolahlekelwa imisebenzi njengoba sibona sekulabantu abedlula 36 million asebefayile i-unemployment amavikili adlulileyo. So kusobala ukuthi ama-Republican lo-Trump bona bafuna into zonke zivulwe ukwenzela ukuthi ama-numbers abo engabonakali emabi kakhulu kuyiwa kukhetho luka-2020.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumajumi amahlanu lasithupha 56. Umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza uthi sesifikile isikhathi sokuthi uZulu azikhulule kuhulumende weZANU-PF omubi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7 na. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-fast 6. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.